isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 yesonto mhla ka 21 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo akumanyano we-MDC Alliance abe lomhlangano omkhulu oyirali lamuhla, lapho aqhubeke esithi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye okumele ancintise isikhundla salomanyano.
Sasimelela ukuthi singene emnyakeni omutsha wona lo wa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthake sasiloku umhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamhla silomhlangano wethu wokubambana. Yabo ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle. Ethi abantu bonke babambene kakhula kulwa. Akula kuthethisana. Abantu bahamba bazihlalele nje besenza umhlangano bebambene bonke.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati uthi kuzaba lophenyo ngodaba lwe-ground, njalo sekhuthaze abantu ukuthi bekhulume bengesabi ngalolu daba.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba ngu-vice president. Wakhetha ubaba apha ngalithi emathebeleni sabo, ubaba u-KCD Mahati.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mugabe lomntanakhe umnumzana Russell Korereza eziyenze ingozi izolo ntambama sezikhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo akumanyano we-MDC Alliance lamhla abe lombuthano omkhulu oyirali, lapho aqhubeka isithi umnumzana Morgan Tsvangirai kuphela nguye ozancintisa kusikhundla somkhokheli walumanyano. Ngasikhathi sinye bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso esavele ebantwini, njalo kuqhutshwe ukhetho ngesikhathi esabethwayo hatshi ukwenza santando. Umevis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bala mabandla iningi lawo kungabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai abakade beze kulo mhlangano wokuqala owenzelwe e-Apex ukukhankasela ukulungiselelwa kokhetho lwalunyaka, batshengise ukuvumelana lenkokheli yabo besithi ukugula kukamnumzana Tsvangirai akulandaba. Obemele umkhokheli ongomunye wabasekeli bakamnumzana Tsvangirai, umnumzana Nelson Chamisa, uthi umanyano mabandla aphikisayo yiyo kuphela indlela engasusa umbuso weZANU-PF.
Ukuthi kumele kube undanzanza kwema-MP nemakansela, asitrofi yethu ili pana president.
Abaze kulomhlangano ababalisa ophethe isikhundla sokuqoqa ngezomhlangano ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Welshman Ncube, unkosikazi Helen Mhlanga uthi ukhetho luka 2018 kuyilona thuba lokuba ususwe esikhundleni umbuso kamongameli Mnangagwa leZANU-PF.
Ngile izwi eli-1 ukuthi ngicela abantu bagcinisele ukulalela ababongameli bawo, because ZANU-PF, those are all lies. Akula qiniso ukuZANU-PF. It was just a driver to be a conductor and a conductor to be a driver. So mina ngithi kubantu beZimbabwe, kube abantu be-Alliance, bamba nani abantu, bamba nani liyenze one thing. Nxa sisiye kuvoti, livotele umuntu oyi-1, Morgan Tsvangirai.
Lokhu kugcizelelwe ngumgcinisihlalo ohlangothi lwabesifazane emzini we-Epworth ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, unkosikazi Sazini Kayitano.
Sasimelela ukuthi singene emnyakeni omutsha wona lo wa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthake sasiloku umhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamhla silomhlangano wethu wokubambana. Yabo ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle. Ethi abantu bonke babambene kakhula kulwa. Akula kuthethisana. abantu bahamba bazihlalele nje besenza umhlangano bebambele bonke.
Inkokheli yalamabandla akumanyano MDC Alliance ikhuthaza njalo abamanye amabandla aphikisayo ukuba aze azomanyana labo ukulungiselela ukhetho luka 2018 ethi ngoba kuyiyona ndlela yokulinqoba ibandla leZANU PF lona eselibuse lelibizwe selokhu lathola uzibuse ngomnyaka 1980. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mugabe lomntanakhe umnumzana Russell Goreraza ebezikungozi yomgwaqo eBotswana zikhutshiwe lamuhla ezandleni zamapholisa alelo lizwe. Intathu ezindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imota ezimbili uhlobo lwe-Range Rover kanye le-Porsche zikhululwe ngamapholisa eMotshudi duze leHebron lamhla. Esithathu iRolls Royce yona yahle yakhululwa ngemva kwengozi ngolwesihlanu ebusuku. Usibalukhulu wenkamba yeMotshudi umzana Waiza Zambezi uthi noma nje imota lezi bezigcinwe enkambeni bekungekho okunuka santungwane zigcinwe nje njengazo zonke imota ezingena engozini.
Akuda lutho olunye esilucabangelayo. Imota sesizikhululile esikwaziyo ukuthi sicwayisisa ingozi kuphela. Akula okunye okukhona.
UZambezi uthi abanikazi bayenelisile ukuthatha iPorsche kodwa iRange Rover ilokhu eyisele ngoba ilohlupho ingenelisi ukuhamba kufuna ukuthi ithwalwe ngenye. Amapholisa athi asaqhubeka sichwayisisa imbangela yengozi. UZambezi esithi zonke imota zontathu zikamnumzana Gorizara zangena engozini. Ababona ingozi ngamehlo bathi enye imota yehluleka ukufaka imiqobotho ngesikhathi ezinye zinde ukuthi inkomo ziqume umgwaqo emangweni u-Atisia duze ledolobho leHebron. Ngolwesihlanu kusanda kutshaya ihola lethumi lantambama imota zikagolezela zathi zisamile zagudlwa emaceleni imota yelomtshayeli kwehluleka ukubona ukuthi ezinye zilinde ukuthi inkomo zidlule. Imota zontathu zibikwa zibiza imali ephezu kwezigidi zamapula lethumi njalo besendleleni zisiya eSouth Africa. Bekulamahungahunga wokuthi umzana Gorizara usesuka eZimbabwe esiyahlala eSouth Africa njalo wayezama ukukhipha imota lezi eZimbabwe. Akukacaci ukuthi sezizadlulela eSouth Africa nini. Nankoke zonke zidinga ukulungiswa ulandela ingozi yomgwaqo kukanti iRange Rover yona ayihambi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisabo kule Botswana.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi kuza kuba lophenyo ngodaba lombhoqazwe weGugurround njalo usekhuthaze abantu bemaNdebeleni ukuthi bengesabi kodwa bakhulume bhadla leCommission ye Truth and Reconciliation engela kuthandabuza. UMohati ukhulumela amazwi ekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic izolo kusenziwa idili lokuthakazelela ukukhetha kwakhe ukuba umsekeli kamongameli welizwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu ebezisuka endaweni ezijeneyo zelizwe zithe gwaqa ekolitshini leJoshua Nkomo Polytechnic lizothakazelelwa ukwethulwa kwesikhundla somsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati. Umnumzana Mohati uthi kuyadingeka ukuthi abantu bakhumelane umlotha bathandane ukuze kube lokuthula elizweni. Loba njengayigambanga ngebizo iGugurround bekusobala ukuthi ukhuluma ngayo esiduzulu ngeke aqhubekela phambili ezondana ngenxa yendima ezithiyeneyo. Uthi komitshini ebona ngokuxolelana e-Truth and Reconciliation isizaqala umsebenzi njalo umphakathi ukuzamela akhulume lokhu afuna kwenziwe ukuze kube lokuthula kwele maNdebeleni.
Chiefs, headmen, call heads will be coming to you.
Zinduna, Bosobho, siyeza kini le commission yokuthula lokuxolelana ukuzokhuluma lana. Likhulume iqiniso lingela kuyesaba lokuthandabuza. Lisitshele ukuthi senzeno ukuze kube lokuthula ukuze iZimbabwe isuke lapho ekhona kathesi iye lapho elifuna khona.
Umahadi uthi lizwe leZimbabwe seliqala kakutsha kusukela lapho ibutho lehluthuna umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Uthi kuyadinga ukuthi abantu bonke basebenze ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni.
Let me conclude
my few remarks.
Manini niqedise amazwi ami amafitshane ngokuthi iZimbabwe sokulilizwe elitsha kusukela mhla ka 15 ngolwezi sesile Zimbabwe entsha njalo ngokuhlangana kwezihlakalo umhla ka 15 lwezi lilanga lami lokuzalwa.
Uchalimana webandla lezano PF omnumzana Rabelani Tweni uthi umhadi wethule nguNkulunkulu ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe njalo izithunywa somuntu wonke.
Ngizakuthatha ngokuthi ngithi uyalokithi nguye othezwe nguNkulunkulu osikelwe nguNkulunkulu endleleni wathi hayi thatha lokhu.
Umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bed Nkoncube uncoma umongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhetha umnumzana Mohadi esilikakaza nqotsho kukhetho eBay Bridge.
Bathangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongangamupha ivice president sikwazibana o vice president amzu wakhetha ubaba apha ngamithi emathebeleni sabo ubaba uKCD Mohadi.
Bekulabalimi kanye labosomabhizimusi abamhlophe kulomcimbi njalo umnumzana Tweni uthi lokho kuveza ukuthi ilizwe leZimbabwe alinabandlululo nembala. Umnumzana Mohadi uthole inkomo eziyisishiyagalombili kanye lezimvu lezine izipho ezivele kubandla lezanu PF la kuZulu. Abantu abakade bekulomcimbi bagoqela abaphathi ntambo bakahulumende abagoqela umnumzana Obert Mpofu kanye loSimon Khamoyo kanye namakhosikazi uEndleleni Masuku loSthembu Zononi. Lobanje uMohadi bethengelwa amakhekhe amabili kazange wadla noma ucezu nje. Singazi kumbe kalithandi ikhekhe uMohadi kumbe besesabela ukuthi lokhu okwehlelwa umongameli Mnangagwa nyakenye edolobheni leGwanda lapho efakelwa iChef bekuzamehlela laye ngoba besijwa abadala ukuthi ukubona kanye ikubona kabili. Alfred Ncube wendaba zeStudio 7 eMajawondeni eGwanda.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi liqinisa amalungiselelo alo okhetho oluzayo ezigabeni zeMathebeleland South, Mathebeleland North kanye lakobulawayo leMidlands zona ezazisaziwa ngokuthi iMthwakazi. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi bazimisele ukumisana lebandla leZANU PF kanye lemanyano yamabandla aphikisayo yona ecatshangelwa ukuthi yiwo alesekelo olukhulu elizweni.
Kuliqiniso sibili sizamisana lawo ngoba vele lapho sesihambe khona abadala bathengisele ukusisapota kakhulu. Umbuzo omkhulu abasibuza wona ukuthi kanti lalivele lingaphi isikhathi sonke lesithwele indaba ezimnandi kangaka amaphathi zonke lawa ikakhulu ayeHarare ebuye ezosiqila sithi singabavotela bathathe konke okuyikudla kwethu baye kudla khona ngale Harare. Thina vele kasibe sali njalo sithi thina abadala bayasithembisa lapho esihamba khona ukuthi hayi liza le program kumbe le project engumehluko kulama project esesike sawabona ngoba lama party zonke khona awalanjo ayiphetheyo ephathele eMathebeleland leMidlands singathi ngase sibuhlanza sithi ngumthwakazi alalokhu kuphela abakuphetheyo okulokwenza lawo bezinkokheli awungelani nabantu abaphansi ngale bengakho kwebukhokheli.
Kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lakho lokukhululwa kwawo njalo sizwa lokuthi selivunyelwa ukuthi libe lemhlangano, ubona ingani lizasebenza ngcono yini kunsuku ezizayo?
Thina loba siyabotshwa loba kabasibophi sizaqhubeka sisenza inhlelo zethu. Okusikhuthaza kakhulu yikuthi umumo esiphakathi kwawo kathesi okuqhubeka amalunga ebandla lethu ebotshwa badlula kiwo bona laba bonke omnangagwa labobani bani abathi bakhulula ilizwe leZimbabwe badlula kulo uhlupho lolu ngesikhathi sombuso kaSmith kodwa abazange bame ukulwela inkululeko. Thina lobu ingasibhenefithi nje abantu bakomthwakazi benefitha bona nje abantu bemashonaland akubathundubezanga ukuqhubeka belwela inkululeko yabo. Lathi ngokunjalo asidingi vele kuvunyelwa ukwenza imisebenzi yokukhampena lokulwela inkululeko yabantu bakithi. Sithi thina loba bayasivumela loba kabasivumeli sizaqhubeka sikwenza njengoba ukuthi bathela ngaphambili kuba sebebopha abantu bethu inkundla yayafumana ukuthi bekungelacala. So ngaleso sizathu sithi thina ukuqhubeka kwabo besibopha basilola ngamandla ukuthi abantu bakithi babone ukuthi into esilwisayo iliqiniso ngesilungu kumbe ngithi igenuine, ngoba kube into yethu ingasoqiniso ngoba abasibophi ngabe kabalandaba lathi bezaphonga ukusekela nje bethi abantu laba bayenza into engenangqondo. But khona ukuthi baqhubeka besibopha kuyabonisa ukuthi bayasizwa ukuthi sikhona, njalo bayaqhubeka bayananzelela ukuthi into esiyilwelayo iliqiniso kanti izavula abantu bakithi amehlo bese besisekela.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, sixoxela ye ekobulawayo.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave, la ku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 la ku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ntambama.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela iziphathelane labatsha.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Sean Macheza oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa as a social media. Njengoba isikhathi sokhetho sisondela duzane, lamhla kuhlelo ngixoxa loMacheza mayelana lomsebenzi wakhe, indaba ezingekho kuqiniso okuthiwa ngesikhiwa yi-fake news, lokunye okufanayo okudabuka ku-social media okungathinta impumelelo yokhetho oluzayo. Macheza, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, mphilile mina, I hope you're also okay.
Hayi, thina siphilile mnumzana. Masiqale lingxoxo, ungichazisela ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Ngisebenza kumedia jikelele.
Mm-hmm.
So, ngingathi mina ngi-communications expert rather than social media expert.
Mm-hmm.
Social media is just a small part of the work that we do. Of course, it's very important. Kodwa engikwenzayo mina ngisebenza lama-NGO, lama-public broadcaster, lama-media organizations, and engikwenzayo ngifundisa abantu ukusebenzisa i-media and ukusebenzisa i-social media also as part of it.
Awunginikeze ama-examples of umsebenzi wakho.
Ah, okay. So engikwenzayo ngisebenza with i-Radio Netherlands Training Center. Kuyabuya abantu abasebenza ku-media, ama-journalists, ama-communication professionals, bayabuya e-over some line Netherlands, and sibafundise ukusebenzisa i-media. So ngabantu abaye bevele besebenza ku-media, kodwa thina sisebenza esithi capacity building, increasing what they already know. Engikwenzayo ukufundisa. Kule course engiyifundisayo ezayo data journalism, which is where we're using information as you told online and then sesisebenzisa ukwenza ama stories. Bese kusiba the inyi course futhi enza qala ukuyenza ngo-March lonyaka.
Mm-hmm.
Digital content creative. Ngiyabe ngisebenza labantu, sisenza everything from ukwenza i-blog online, video, 360 videos, virtual reality, wonke nje uhlangene ngama-course engiyabe ngiwenza.
Speaking on e-media, awungitshele mnumzana, ngibona inhlanganiso eziningi ze-social media ezifana labo-Twitter, njalo i-Facebook, sebesungula. Now, let's talk about i-fake news. Lokhu kuyinto that has the potential eyokuthinta impumelelo yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Njengoba isikhathi sokhetho sesifika eZimbabwe, awungichasisele ukuthi umsebenzi wakho uqakathekile okungakanani as someone who works with social media, i-media literacy lokunye okufanayo.
If we're looking at a country like Zimbabwe, as it is, Katesi, social media ilamandla, imedia ngowayo ilamandla. Ubusa abantu, ubabusa ngokubanika imilayezelo, ngithi information. That's the way politics works. That's the way power now works. So, umsebenzi engiwenza mina ofundisa abantu ukuqala ukuthi sijenziswa njani imedia. Owesibili ukuthi babe lokubona ukuthi into le iliqiniso kumbe ingamanga esitshelwayo. All these things together, they make for a conscious citizenship. They make for citizens who keep their government on its toes. And as it is, kathesi i-hate speech sesiyibona ingezeleleka ku-social media space eZimbabwe. Right now, with the new president, people are spelling the word idiot with an ED at the beginning. And that's hate speech towards people who support the new president. And you may not like the man's policies. We may not have specific parallels on political standpoint. But hate speech is wrong regardless of who says it and who uses it.
Hayi, Macheza, ngiyethemba lokuthi abalaleli bethu bakuzwile kahle. Siyabonga lokungena kuhlelo mnumzana. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Sean Macheza oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa as a social media. Bafethu, isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngumike obe lilale.
Siyabonga Mike. Kesize eziphathelane lamasiko silo Gibbs Dube we Studio 7.
Kanelo koko bethu babethethela mazwi
ndingalitshona njani zolo muhle lapha elikhona khona ngapho endaweni ezijiyeneyo. Njengokulidebisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokuzihlonipha njalo lokuhlonitshwa ngabanye abantu enkundleni lokho silonkosazana sikhathele nyathi kanye lo mnumzana Mbonisi Martin Chuma. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Uzothola umuntu omayigqoke ivorosi kuthiwa hayi lo usebenza emgwaqweni okukanti ungumela obesegqoka ubufishane okuveza iy'nto eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi sesisuke sajula kakhulu ekugqokeni sakhohlwa ukuthi emandulo abantu bebehamba ze begqoka ibhesi yoba into okuzovala nje indawo encane bebengabi nenkinga abantu kodwa ngoba manje imizwa ayisahlonishwa imizwa sesifuna ukuyinikezana nokuphi that's why nempahla yokugqoka isingathi inesidima ikakhulu kwelakithi ezimbabwe mawuya kuphumuye kwamanye amazwi uzobona ukuthi impahla yomuntu ayisho okuningi ngaye cha kodwa wena isingawe isigu sakho uzithatha kanjani ebantwini mawugqoka into eyikuthi iyo into
engingayisho ye mamdlulini nanto kudaba khonapho pho ngumtshela nje simqondise ubaba uJuma nxa ukuthi ukakutshaya kuhle khonapho
ubaba uJuma nyamuzwa sibili kukhuluma kwakhe uyibuyibele kuhle futhi la yaqala umuntu ongumama wagqoka into ezivezisa imizimba wakhe ongasesho ukuthi kwene ngabantu bomu oziyasizela ukuthi edayisa la ubaba uJuma ngizitholele utsho njani umuntu ongumama kusho ukuthi yena isiqinisweni ukuthi agqoke isigqoko sobumama esile sizolo yikho ukuthi angabizwa ngegama lelo angayisilo lona ngizwa ngani ndayisilile khonapho yayazwakala kwakajuma lokhu yana kwamsebenzi ama-overos njenjani hhayi laphana umuntu yabe semsebenzini lapha sisho nje ukugqoka general uyabona yikho kwenza ukuthi umuntu esine ngizivumela nje ngizihambela bese mbonakala sengigqoke into ezivezizi kuba kuthile ukuthi abantu balo sekukhangele njengomuntu oyadayisa ezinye izinto ukuthi kifihlelinye ibani ukuthi umuntu uyadayisa ngomuntu kodwa umuntu engathengisi imzimba ezitele ukuthi sigqokile but sokuhle kwani ukhiphe isithunzi kwamfaka ebantwini bezizini but nxa uzigqokele kuhle either ungathi ukhulume elinye ibala besingekethi mama beugqoka wakhe lokhuluma kwakusahambe okuyikuthi futhi ukuthi indlela yabugqoke ngayo kade kube kuhlonipha but amazwi aseyenze waphuma elayinini kodwa ungagqoki kuye ukhulume kuhle labantu konke kuyabe kuhambelana lokwenza kwakho ukuthi umama nange lapha singakuza yena ukuthi kanti lokhu uma sekwenza ku-right
ye abantwana-ke golide bafundiswa njani khonokhu okukatheke kangaka sibili yayibamba indaba
yazi inkinga esike sibe nabo kakhulu kwelakithi ukuthi after i-generation yasemzinikazi nabolehanda nabokagubi nabobanibani angithi asisabanga nento esingayithi maybe i-national dress or sithi unkosikazi wesindebele ngigqoka kanje unkosikazi wesishoneni ngigqoka kanje owesikhalangeni ngigqoka kanje angithi so sasuka nje salandela lokuthiwa ibhaji nebrook isketi neblawuzi manje umama ma ungambuza ukuthi mama awungaze kahle kahle umuntu owasesindebeleni ongumama ugqoka kanjani ngeke aze akutshele nje ukuthi ugqoka isikipa esiyikanje kumbe into eyikanje angithi bese kungena ngesingisi kuthiwa yi-African attire i-African attire kusho ukuthi yilezi zamabalabala ezisuka le ku-East Africa yivese okuthiwa yi-African attire zikwenza ukuthi ma ungazigqoka uzizwa ukuthi yilinina angithi mama ungubaba bawungafakanga ibhathi lebrugwe nethayi but eyi awubengagqokanga kodwa kahle kahle amaphalanga bagqoka kanjani bavunulani amatonga bagqoka kanjani okwabo kosiko lwakubo besides ibhesh yabona yikho lapho engathi silahleka khona kakhulu ngoba sisuke sithathele ebheshwini ebheshwini bese sithatha nemfundiso zakwamanye amazwe sesifaka o-African attire njengamanje eZimbabwe kungathiwa omama ligqoke kahle ma ungayigqokanga iZambia nentaro nekhwiyebe namabalabala awukho muhle awukho
muhle
ungafaka uqwala bese kuthiwa ubonile ubefakele labo qwala abaofisa abaphende nzima kanti thina vele sigqoka kanjani njengamaNdebele njengamkhalanga njengamamatonga njengabesuthu
ye golide sikuba ngomlomo ngena khonapho-ke mamdloli ngamafutshane
ubaba namuzi ukuthi uthala ngokuthi sele singakwazi ukuthi emandebeleni abantu bagqoka kanjani but ngibona ngani ubaba uyakwazi laye ukuthi esintini fakithi esindebeleni nxa kuthi umama ugqokile uyabe yigqoke njani umama uyabe yigqokile isikhathi sakhe esiraiti babati wazigqokela ibulawuzi yakhe wazifakela ikhiye yakhe kumbe engafakanga ikhiye kwakhe wazijamela kuthi inyele zakhe zaba right egqoke okokumama hathi egqoke okwabantwana abancane abale-6 years la bantwana nxa ilokhu ekhula nesteji nesteji esafika 16 years athi egqoke okomntwana ole-3 years uzawodakathi umntwana nounina sokuzamfundise ugqoka kuhle kathi agqoke kuhle manje sekuthi uyabona
hayi zulukandaba lamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi mbonge unkosazana sikhathele nyathi kanye lomnumzana mbonisi Martin Chuma incwadi kwezamasiko esintu oliva lesemoyeni ngenjabulo umthembo sithemba ugibs tube
ilale yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kwezemidlalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe linqotshwe ngama-wicket amathathu leqembu laseSri Lanka emdlalweni kakhilikithi owesine omncintiswano we-Rocket Tri National Series oqhutshelwa elizweni laseBangladesh ukutsho untathela izindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 198 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali bonke sekuphele ama-overs angamashumi amanelane 44. Kuthe iqembu leSri Lanka seliphendula libuthelele amaranzi angamakhulu amabili lambili 202 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali abahlanu sekusele ibhola elilodwa ukuba kuphele ama-overs angamashumi amanelanhlanu 44.5. Limpumela itsho ukuba iqembu leSri Lanka liphindisele ukunqotshwa elikwenziwe ngeleZimbabwe kumdlalo wesibili walomncintiswano lapho abafana bakaHits 3 abanqobe khona ngamaranzi alitshumi lambili. Ukapteni weqembu leZimbabwe uGraham Cremer uthi kuzamele benqobe iqembu leBangladesh ngolwesibili ukuze beyale belokhu belethuba elokudlala kufinali ngomgqibelo ozayo.
We just really need one of the top four actually to bat through.
Udingekelayo yikuba omunye wabadlali bethu abaqala ukutshaya ibhola eyale elokhu esenkundleni umdlalo uze ufike emaphethelweni. Sikhangela umdlalo ngamunye ngamunye kodwa lo mdlalo olandelayo uqakathekile kakhulu ngoba nxa singanqoba singafinyelela ukuyadlala kufinali yikho siyabe sisidla amahabula ngemva kwensuku ezimbili.
UBrendan Taylor othole amaranzi angamashumi amahlanu lathoba mnembili kanye loCremer othole angamashumi amathathu lane yibo abadlale ngcono kubadlali beqembu leZimbabwe ngesikhathi leli qembu selitshaya ibhola. Ngolwesine iqembu leBangladesh lona eselinqobe kuyo yonke imidlalo eseliyidlale kulo mncintiswano lizadibana leSri Lanka njalo amaqembu amabili azatholakala ele mixomelo ethe xaxa ngemva kwalo mdlalo yiwo azadibana kufinali ngomgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Sikhatha savuma ukuba siqhubeke sisonke. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.